Ekhuluma kabanzi ngemva kokuvula izindlu zokuthonisisela amacala e-High Court kobulawayo izolo, uMnumzana Ziyambi uthi akukho emthethweni ukuba kube lomunye umongameli ozagcotshwa ngemva kokhetho. Ethi okukhangelelwe ukwenziwa libandla le-MDC kungaphandle kwesisekelo sombuso, njalo kazi ukuthi ngubani okhohlisa uMnumzana Nelson Chamisa.
In fact, that is treason. Once you have a president who has been sworn in, who has been duly elected by the people of Zimbabwe and sworn in by the Chief Justice, and you purport to swear yourself in, you are committing an act of treason, and it's against our laws. So I think whoever is advising him to do that, he is advising him to break our laws as a country.
Loko kubikwa kukhanyelelwe kwenziwa libandla liphikisayo le-MDC Alliance khokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa ukuba bamgcobe ukuba umongameli ngaphandle kwesisekelo sombuso, njalo kuyi-treason. Angazi ukuthi ngubani omkhohlisa kangaka.
Ilunga ledale le-MDC Alliance kobulawayo uNkosazana Thabita Khumalo uthi bona bakhangelele ukwenza idili lokuba leminyaka elithumi lasificamunwemunye belibandla, hathi lokhu okukhulunywe nguZiyambi. Ethi idili labo lama ngemva kokuqhamuka komkhuhlane wekholera, kodwa bayamangala ngoba ibandla elibusayo selithe laba lomhlangano waba lomdlalo webhola njalo eHarare.
Thina njengebandla le-MDC elikhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa sifuna ukucelebrata iminyaka eyi-19 silokhu silisana le-ZANU-PF. Ilungelo lethu lelo njalo kuthi esifikeleni sombuso. Lokhu sokukhuluma ngoZiyambi, Ziyambi lokhu ukuthi sifuna ukugcoba iJamisa, asazi ukuthi kumbe yibo abasibhalele iprogramu yethu ye-anniversary. Thina sithezi le-anniversary, njalo uZulu wonke abalandeli bethu bayamenywa mhlanayelanga. Zaliswa ngamapolisa ukuthi sithokozelele leli langa besitshela ukuthi kulo mkhuhlane wekholera eHarare. Kodwa okusavuma thina njengebandla le-MDC ngokuthi impilo kaZulu siyayiqakathekisa. Kodwa okusimangalisayo ukuthi iZANU yona yanelisile ukwenza umhlangano eHarare, kabazange bachebe ukuthi kule kholera. Abadlali benguqu labo bahambile bayadlala because ukuthi mangalisa-ke ukuthi kanti manje nxa lisithi thina singenza umkhosi wethu ngokuthi kule kholera, kodwa abanye bayafuna. So ilanga leli esilitshoyo ngelo kuhlakazela ukuthi sesile mnyaka eyi-1960 qhubuxana leZANU, njalo sizalithakazelela lelo langa ngoba kukhanya udaba lokholera kanti seludaba olungasenza singenzi.
Isakhamuzi sakobulawayo osekela i-MDC uMnumzana Love Moncube uthe uChamisa bazamgcoba kuphela ibandla elibusayo lithanda lingathandi.
Mina ngithi lokhu vele uChamisa thina sizamgcoba lo mizani ingafunifuna, thina sizamgcoba ebe nguye umongameli ophatha intambo eziphezulu. Sizathi ngobana hayi lokhu esikubonayo into sezikhwela mjokojoko, akusacaci ukuthi kuhamba njani. UChamisa ngiyesifuna ebe ngumongameli. ZANU-PF yatshontsha la ma-election, bariga bathini, akucaci. So sifuna yena uChamisa bemgcobe be nguye umongameli wethu.
Elinye ilunga le-MDC Alliance kobulawayo uMnumzana James Nyoni uthi basekela uChamisa ukuze bahlale kuhle, nanko intengo yempahla iqongile, lamafutha ezimota awatholakali.
Hayi, uChamisa siyamsekela thina ngoba sifuna ukuthi kube lo tshintsho, sibili utshintsho lokuthi abantu beZimbabwe bahlale kuhle. Khathesi sile problem efuel asiyitholi, izinto emashopu zikhwelile, so akula lutho. So impilo yakhona senzima ngoba even noma uthi ule bond, ibhondi kati sebenzi uyabulalo, kodwa kuyafaka ukuthi awula lutho ngoba liyarethwa. So kunzima kakhulu, so simsekelela khona lokuthi izinto zibe right, abantu abethu laba bethole i-future e-right.
Uhulumende weZimbabwe umise umhlangano webandla le-MDC kumaviki ambalwa adlule, bethi ulakho ukumemethekisa umkhuhlane wesihudo sekholera. I-MDC ithi akukho enhlelweni zabo ukuba bagcobe uChamisa njengomongameli, kabazi ukuba ibandla elibusayo likuthathaphi lokho. Ngimela iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.